Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo lenkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 9 ngoBakazi 2022 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo phela abasukuma bekhathe izikhali ngakho ke iwelfare yabo nezinduli zabo iqhakatheke kakhulu nxa sisiriyazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
UZulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela ele Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele sithinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhu bekhuphula intengo yempahla ezitolo nanxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizinisi uMnumzana Raila Odinga kanye loMnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni zalo. Ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhelele izindlu zokuhlala. UMnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ayahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele coalition Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incoma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwizela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho ukubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezano PF uMnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyanazelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba lesikhalazo. Bakhalazile abantu abanengi uCivil Service kuqala ngawo amabutho asethenzisa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abaqhakathekileyo nxa kukhangela izinto eziphathelane nendaba zedefense yelizwe, ipeace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintenayo ipeace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho ke iwelfare yabo nezinduli zabo iqhakatheke kakhulu nxa sisiriyazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqhakatheke umnganani.
Sonke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nxa sikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kungukuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba labantu abathaba kakhulu uth police re announce ama results ngeku official abantu bethalele phezulu lezigcwale zaradini bethine re destroy ama buildings lokuchisa imoto zabantu esakubona kwenzakale eHarare ngemva kokubana uNelson Tamisa nebandla lakhe bethe bona hayi ama results awazi bona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila konke kokhana akulunganga yikho okungamele sithi hayi abantu bebefunda ukulinda lama institutions aphiwe amandla aphiwe lokwenza ukuthi yibo ababezokhethwa kuphecelele izec yibo abantu abenze announce ama results ama elections hathi zani uPF hathi TCC hathi noma yiphi ibandla lombangazwe so amazwi kamongameli ngamazwi ainspire lokho kwenzakala ngaphambilini ukuthi hayi bakithi zabona abantu beqhilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana eHarare konke khonokuyana kufunakali ngakho ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezabeshaya uhulumeni.
Bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo isokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu. Ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni. Ungathini ngalokho?
Yaphuma iMokhante Commission kwakhulunywa abantu bafakaza. Akula muntu wabulawa ngamasotha kulezi gangi ezazidula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engi yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasotha angena esitaladeni ezochisa abantu bebethusela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalelanga ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe.
Ubaba uChamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqhakathekisa njengebandla le-TCC njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe. Ungathini ngalawo manje?
Bekukhangelelelwe ukuthi ngemva kokubana uba uNanga Bhebhe ekhulumile naye uzaba lokokuthi udahalo uChamisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakatheke ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle nayevela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe.
Lo ke umnumzana Mabutho Moyo oyebandla lezana uPF obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lomsekelo wesikhulumeli seCCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala ikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngithole namasotsha namapolisa akahoti lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho ke thina sithi amasotsha lama-Civil Service kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imizi zabo zizisuke ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi nesikhiwa professionally ngalokho thina esicc singake sakhomenta kaningi ngalokho kuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident weZANU-PF nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants anje ithemba ngoba ngithe le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilo kupelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akula yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotha abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludu lenyosi phambilini babone yise konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo 4.5 le kakulalutho olubambekayo engakhampeni ngamanga thina abe PCC asi campaign ifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi indlela sengena within 100 days amasotha amapolice ama 77 abantu divelele ikholo labo liyabe selingcono lalokhu ukuhola imali yezigcini.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba yini amasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho lwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu abe nodlame. Asisamthembi ngoba sithethe ama-by-elections nama-elections adlulileyo. Amasotha abulala abantu eHarare mhlaka 1st August babethunywe ngubani njengoba laye evele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungwini eManyame abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC limusekhuluma lapho lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimota isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lolu daba usithandakile mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetrol even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kuwukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni okonke nje kuhambisana nentengo okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabi safana ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabhizinisi. Asithathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngaloya nyaka ngicabanga ngo 2018 lwathi uma lwenzeka 2018 no 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathola ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo einkulu o-food for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncithiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice. Lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi ivini noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese i-government ke ayizukuzilawula inkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni banakho ukuthi lo mthetho bawenze ungasebenzi babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo uma ke ususiza phansi kubosomabhizinisi ubusuthola ukuthi izinto azizwa ukwenzeka
lo ke umnumzana Senzo Nkomo ingcwethe ixubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe limuzwa ixoxa lapho icingweni losandekile emhlanga kwestudio 7. Izizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili kodwa umunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini i-50% ukhetho lolu lungavama lophindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, usandekile emhlanga weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni the current deputy president ongomunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu ukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota lanqa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha abaphazamise khona as a result iMombasa county I think le Kakamega bacine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials and then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga kodwa hayi ngaphandle kwalokho khanya ukhetho luqhubeka kuhle
ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya ungathi zindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto kumbe hayi bakhona labanye laba abasondeza eduze libona abantu bethakazelela bani kakhulu
ye eqinisweni nxa uthi ananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister Raila Odinga lo current deputy president William Ruto yikho nje sibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona sazo ukuthi induku loxa kuyawela ngapi
ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi aphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo khona ngapho ke kunjani njalo kulodlakela yini
ye nxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi hayi kwehlukile kakhulu into enhle lapha eKenya ikuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba-SCG babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo and kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade engekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties so zathola ukuthi ibandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time kodwa luku coalition elodinga phakathi and then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iparty okuthiwa UDA la waqoqa amanye ama-parties baba yiKenya Kwanza yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili ke bebesiba lensolo ayikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo kuye kwaliwa for example kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma polling stations lokudonselwana ngakhona lokho even la namhlanje into engani yahlupha. And then khonoko nje ukuthi IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi engakhampeni lapha bobabili bebesabalala ilizwe lonke akulandawo abangayithintanga bobabili besamukelwa ngabantu.
Lo kuyimnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya. Limuzwe ixoxa lapho lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine lokhe kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi izwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda. Ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele Russia ngokuhlasela eliwenze kwele Ukraine. Emhlanganweni lo munye wakhe wele South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa esole ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we Studio 7 uxoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo incwadi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni sibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukushuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa ziyawulimaza nomnotho wasekhaya izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshona la kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo aseRussia. Uminista wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ekhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ube sesenayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcithi ecubungula ezombusazwe limzwe ekhuluma lapho le Studio 7 eseSouth Africa. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le-Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi litshoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku sokuba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele-South Africa, Botswana, kubo-Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona eseswele okokuzinakekela nge-COVID. Nkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda, ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo senseze college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha, impilo yeZimbabwe inzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ifuna uqine. Ngokumsebenzi ngazo ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sekunjalo ke sembonta umsebenzi otholakale ngazamazama lami ngaqala ukuwoda ngigijima siya kubo Botswana, ngisiya kubo South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho ngibamba lapha lalapha. Khona hayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi, kungasaphambeki eDubai, ubo South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya, hhayi kuseduze lapha nje ematopo. Ngafaka lami umuzi, bese ngiyendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mngani, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena benguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile, sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya besesitshintsha sesifaka ama-boagos. Iwotshi, hhayi, iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabamba-bamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcini imali. Besithenga ama-assets enye umuntu eyokudla. Manje kathe sisokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uthi uyazama ukucela uzobethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akakalungi, sokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wabungakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala eni. Kunje kathi sinzama ukungezelela izibaya zewotshi, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhesinye ngifake, ntobhesinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithola amanzi sagebha impoti yaziyaba mavili sisehlule ukuthi siqoqala sehlule ukuthola amanzi owesibili sawathola kodwa amanzi angkhona amalutshwane so ucina kusifisela emuva ekulimeni sike sazama ukulima safaka odelele sasibathengisa silivengene emashopo khona pha kubo choppies kubo pedis singene sidelele sugar beans sike sabalazo sazingenisa.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.